soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu mhlaka 1 kuMbindi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ukukhulumisana phakathi kwebandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo kuzaqhubeka namuhla.
Angiboni kusiya khatshana kuqakathekile ukubana inkulumelo ijuliswe, inoniswe, igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu abama-churches labamabandla aphikisayo abagoqela o-MDC Alliance.
Ilitshe lesikhumbuzo sombhuqazwe we-Gugground i-Tombstone ngesilungu elafakwa eBalagwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu. Ibhetshu likaZulu itholakale idilisiwe izolo.
Ilanga selisiyatshona bangifonele sebengitshela ukuthi selikhitshiwe lidiliziwe. Ikanti emini nje bebengitshela ukuthi kukhanya kulabantu amapholisa angana kahle ahlukumeza izakhamizi bezibuza ukuthi yibe zanginika into zokuthwalela amanzi okuthi siye yakha.
Lithiya indlebe sizaxoxa lomnumzana Njabulo Ngwenya obona ngenhlelo zobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthwakazi Republic Party. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ukukhulumisana phakathi kwebandla leZANU-PF lamabandla aphikisayo kuzaqhubeka lamuhla lapho amakomiti abunjwe ngamabandla lawa ensukwini ezedluleyo azahlangana ikhulumisana ngokuthi kuyini kahle kahle okumele kwenziwe ukuze kulungisiswe umomo oselizweni. Inkulumo lezi ziqale kunyanga edluleyo ngemva kokunxuswa kwabakhokheli bamabandla aphikisayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi kumele bakhulumisane badinge indlela zokuhlenga ilizwe ebunzimeni eliphakathi kwabo. Umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa wenqaba okuphatheka kulezi nkulumo. Abaphakathi kwazo bagoqela umkhokheli we-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe labanye abambalwa asebephume kuzo besithi ngamadlwane. Babalisa umkhokheli webandla le-Build Zimbabwe uMnumzana Noah Manyika lomnumzana Daniel Shumba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 ixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Bona kuqakathekile ukuthi obaba laba babili befake ilizwe phambili. Yebo, kuqakathekile ukubana umongameli welizwe nomnumzana uChamisa behlangane ukuze bekhangelele ukuthi inkinga esilayo yomkononi, inkinga esilayo kwezombusazwe kulungiswe. Kodwa ukuxoxisana khona lokhu kungapheleli kibo kuphela. Ukuxoxisana khona lokhu kumele kugoqele abamele ama-church labamele ama-civil society ukwenzela ukuthi inkulumo le ingajuli kumbe ingajoni kuphela ukwabelana amandla kodwa ekulingiseni isimo somkonomi welizwe ukuze sikhande umbono omutsha njengamaZimbabwe okhangele ukubana sibe ngabantu abangcono, abantu abalemsebenzi, abantu abalezindlu, abalamanzi ahlanzekileyo, abalomhlabathi, abalimayo, abathola intuthuko, inhlalakahle. Lokunye okuneyiningi esikuthola ku-constitution yaseZimbabwe. Kuqakathekile ukubona bekhulumisane kodwa njalo kungapheleli kibo. Inkulumo le kumele igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu labamabandla bama-church.
Lezi inkulumo eziphakathi kukaMnangagwa labanye abakhokheli bamabandla aphikisayo ezingelazo inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu okhuluma ngazo, ubona zihamba njani zona?
Angiboni kushiya khatshana. Kuqakathekile ukubana inkulumo le ijuliswe inoniswe igoqele inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu inkulumo le kumbe ingxoxo le igoqele njalo abama churches igoqele labamabandla aphikisayo abagoqela o MDC Alliance ukuze ngasikhayela labo bayithola phela almost 50-45% siyakumele sikunandelele khona lokho ukubana labo bale support yabo ukuze izimbabwe iye phambili kumele sixoxisane labantu bonke abathiwa ngama Zimbabwe kungabi ngama-political party amalutshwana nje axoxisanayo ukuxoxisana lokho kuqakathekile kuzatshengisa ubukhokheli balabo abasiholayo kwezombusazwe xa bengafuni ukuxoxisana kebe kutshengisela ukuthi yizihwaba ezingakhangelanga abantu bezimbabwe ezingafihleli okuhle ebantwini basezimbabwe
Lo ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezombusazwe njalo ehola inhlanganiso ye Habakkuk Trust esixoxelaye ekobulawayo. Ilitshe lesikhumbuzo sombhuqazwe weGugurahundi iTombstone ngesilungu elafakwa eBalagwe inhlanganiso elwela ilungelo loluntu esigabeni seMathebeleland eIbhechu likaZulu litholakale izolo litiliziwe. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele wale inhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ilitshe silifakile ngolwesine lweviki ephelele mhla ka 21. Sahamba saliqedisa ukulakhela ngolwesibili lwayo nale iviki. So amalanga wona la amavili adlulileyo kunabantu oda behamba besiyalikhangela khona ngale. So ngosuku lwanamhlanje ilanga selisiyatshona bangifonele sengitshela ukuthi selikhitshiwe lidiliziwe. Ikanti emini nje bebengitshela ukuthi kukhanya kulabantu amapholisa angana kahle ahlukumeza izakhamizi bezibuza ukuthi yizo ezanginika into zokuthwalela amanzi ukuthi siyeyakha.
Manje lithethe nyathelo bani kukhona yini eliza kwenza ngokudilizelwa ilitshe leni?
Kuvile sizakwenza. Sizadinga enye imali siyelakhele elinye nokuthi sizakuyavula sizakuyawenza i-police report bese sibhalela i-commission ye-National Peace and Reconciliation lo sivule i-police report lokubhalela i-National Peace and Reconciliation ngoba sibona ngani ukuganga okwenziweyo njalo siyakholela ukuthi ngabantu bakahulumeni indaba okwenzileyo ngoba sithe sizama ukulakhela ilitshe leli lokuhlala kuliswana thina labantu bakahulumende besala ukuthi silifake kungasizo zakhamizi izakhamizi zibezifuna ukuthi litshe libe khona kodwa laba abokuza abasebenzela khona phana yibodwa bengafuni ukuthi litshe lifakwe
kuyini okwenzela khetha indawo yonaliyana elifake khona
indawo lana esifake khona saxoxisana lezakhamizi zosavumela ukuthi singafaka khona pha ngoba indawo leyana yikho okwafela abantu abaningi indawo okugcine khona abantu abaningi kwabantu abafela khona yikho abantu abahlukuluzwa khona so bekufanele ukuthi litshe libe khona phana ngoba lo hulumende usuke waganga wathatha indawo yesikhumbuzo sokuthi lapha yikho kwenzakala into yokuganga wasefuna ukuthi evale icala lombhuqazwe wathi sisiba yi-Rose Acre so bekuqakathekile ukuthi sibakhumbuze ukuthi hayi indawo leyi kayisiyo ndawo ye-Rose Acre kodwa yindawo lapho kwalahlekela khona abantu ngoba bengixoxa nje lezakhamizi ezinye umama oloyise owalahlekayo esithi kwathi komunye umnyaka kulungiselele i-Rose Acre but becente udade siyokwampa wezinyembezi zakhe zisehle so kulekho kulesikhumbuzo ebantwini abaferwa izihlobo abalahlekelwa ngabazali uma besuka kuyonaleyana indawo and uhulumende uzama ukubafostela njengoba ayekwenza kudala utantu begide phezu kwamangcwaba kathesi uzama ukubafostela ukuthi bekhohlwe betshine besithi indawo leyana yi-Rose Acre ikanti asitsho i-Rose Acre yindawo okwalahlekela abantu ababengalacala
manje nxa sikhangele yona indawo yona leyi elikade lifake khona ilitshe leli ngumuzi yini ungasichasisela nje ukuthi yindawo enjani ukuze liyikhethe kahle kahle siyabona ukuthi uyatsho ukuthi iyakhumbuza abantu kodwa yindawo enjani
indawo lana nje ilidanga kwakunenkamba vele ungafika kwampane ezakhamizini vele bale kutshela uma siya kwakuyona le ndawo bathi bayenkambeni kwakunenkamba yamasotsha so ukuthetha ukuqalisa umbhutazo yikho kwathatha iyatshintsha inkamba lana wathina zongani i-concentration camp lapho abantu abasebegcine khona behlukunyezwa khona apho so indawo nje kuliganganyana kusendaweni nje sesesiganyeni nje kulezintaba kuphathwe izintaba indawo eseliganga imizi nje ibucwazanyana
manje lilahlekelwanga imali yini ngokudilizwa kwelitshelelo
imali lahlekile baba ngoba ungakhangela uhambo lokuthi vele ilitshe lize ligcine linile kulahleke imali eziningi ungakhumbula kumnyaka ophelileyo sithe sisakha laba ama-CIO asifika asichithisa isamende kathesi babuye bakwatula nje impicture bengikhangele bakwatule izitina ilitshe balithatha izitina zathengwa ilitshe lalithengiwe ilebhi ibekuyimali so imali iningi elahlekeleyo kodwa kithi akuqakathekanga manje okuqakathekileyo ukuthi ilitshe kufuze lime libe isibonelo sokuthi kulesehlakalo esenzakalayo kulumango akudinge ukuthi sikuvale ngeyinye yendlela zokuthi sidaleni ukukhumisana umlotha
kahle kahle indawo yonale ithiwa yini
indawo ebhalagwe indawo yebhalagwe besingabantu vele sithi sizaqala ebhalagwe kungani siqala ebhalagwe ibhalagwe iphethe ithambo labantu abathiyeneyo the whole of Matabeleland in Zimbabwe abafayo ngesikhathi lesiya bahamba bajikela so akusibo bantu bakuyona lani district kuphela but the entire Matabeleland and Midlands ilabantu abaphoselwa kuwona lwani mango so yikho sesiqalela kwamba sisuka kwambana bese sizangena kwamanye ama-district la kuthi sibone ukuthini siyadinga amasenti sifake kwamanye kuvikezwayo besizama ukulungiselela ukuthi ngabe siya elupane but njengoba sebedilizele leyana sokufuza ukuthi sibuyele futhi siqale sicabange ukuthini siyenza njani
lowo ngumnumzana Mbuso Fuzwayo nobhala jikelele wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo umongameli Emmerson Mnangagwa leziphathamandla zikahulumende wakhe ezigoqela obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kanye lobona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube bahlangene lesiphathamandla somanyano we-United Nations umnumzana Bishop Parajulu Izolo eHarare ngomkhankaso wokudingela eleZimbabwe imali engamadola ayi-234 million awokudingela abantu elizweni ukudla uzahlangana lenhlanganiso ezizimeleyo labanye namuhla abadlali beqembu le-Highlanders baqhubeke ngokukhalala umsebenzi osokubangele ukuthi benqabe ukulolonga ubuciko babo bokudlala okwelanga lesithathu besithi abasoze bekwenze lokho bengakabhadalwa iholo labo bathi akusoqiniso ukuthi okuthiwa umqondisi weBhoso uNhlanhla Dube ukuthi baphiwe isikhathi sokuphumula njalo bagcizelela ukuthi ngempela bakhalele umsebenzi ngesizwe abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze siyifunde khonapha emsakazweni
ngicela njani balaleli beStudio 7 ngobhudasi lokhulumayo kodwa ilizwe lidalebontileyangisa imali yakuthi iBotswana ifuna ukubanika imali iBotswana ibuyikuphike khona okuphambi kwabo bona babevele bekuthethe ngakho ukuthi bazaphiwa imali base bevula imilomo besithi baza kudla i-600 million levela eBotswana sibongile izwe leBotswana ngokusinika imithi yezibhedlela babonile ukuthi banganika abantu laba kuyimali bazayidla bengathenganga leyo mithi siyangise kakhulu bakithi ezalo bayifunda ukuba seqinisweni ngoba lokuthi bethi baphiwa imali bazibeqamba amanga kulancedo lokho kaba yenze ilizwe lilunge bengajoni befuna ukudla izimali bethemba amanye amazwe kaba yenze ukuthi imali bekhona elizweni bedle yabo atsho ukumelela ukuqamba amanga ukuthi yezi laphiwa izimali ngozibani siphiwa izimali ngozibani
Kathesi siyasebenza sisebenzela mahara kukhunyweza imali esingasebenziyo sithwele nzima vele lapho uthi sezizeni sithiye le msebenzi ngoba into ezithowe etawuni azisathengeki. Yebo linjani bantu be-Studio 7 siyadubeka eZimbabwe mina ngisuka eKhezi esigabeni seMthowane. Amadamu sayagqibeleka government yangikhona sibona uncedo lwayo umsebenzi nxa sebefuna ukuvotela sebekhona bebuya kithi besincenga ukuthi thina bavotela so kathi sesibananzela sisabavoteli bazavotelwa ngabadala thina abafana abancane sisabavoteli ngoba la sesinceda ngayo bazavotelwa yibo abadala bona laba babe besabayo thina sayethuselwa kathesi bayethusele bona abadala mina ngumehlo idube ngiyabonga ukuphuma ku-Studio 7 ongabe lenkani ngami uzambona lami ngiyena lo lenkani.
Hayi salibonani basakazi be-Studio 7, mina ngu-Vincent Dlamini suka esigabeni sasenkaye ngale okwamanje ngiseBotswana yekho lapho engihlala khona. Hayi ngithanda ukukhulumisana labantu bakithi ukuthi hayi sikhala sindawonye bantu bakithi. Siyabona ubunzima libhekane labo lathi sibhekane labo ukugcina abazali labafowethu khona ngapho ekhaya eZimbabwe. Kodwa sikhala sithi hayi uNkulunkulu ukhangele konke. Kuthiwa khona akuqhilela zikhota emhlane uNkulunkulu one day is one day. Kuzalunga konke kuhlupheka kwethu lokukhala kwethu kuzakuba yintokozo kithi. Ukuthokoza lokujabula lokukuloloda kwabo abakwenzayo.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7 labalaleli. Okhulumayo uMandlovu baseTsholutsho. Udubo lolu badosa oluqalile njalo lwe-petrol kathi ngomna babo mnangagwa ubethe yena konke kuhamba kahle i-petrol igcwele storoom wafaka la mazuko la labasenyamalele kwamanzolwandle sesingasababoniyo. Sekuyenze njani futhi siye ngaphi petrol sokuqala futhi amakhiwo abantu sesiqala ukudubeka njalo. Kambe i-government yethu nale mpele yezani abantu laba badala bangaka mpela mabezaphila ngamanga sibili bephile ngamanga ngamanga bebadala kangaka. Nangu lo minister kumbe kuthiwa nguZiyana Ziyana kumbe kuthiwa uZiyambi Ziyambi ukhona le mhlanganeni we-UN le uthi yonke into i-right umkhono mu-right eZimbabwe kodwa iphetro utsho ukuthi labo bantu siphila labo sibili khona la elizweni lakithi leZimbabwe banaba abantu silabo yini eZimbabwe ngoba lo mnangagwa la engamuzwa ku-interview la wayi-interviewa khona ekhona le endaweni zakhe ethi yena kakula bantu ababulawayo abantu kababele proof shungaya mgebhu ubhurulu wakho edutshuliwe uyethwala uziye laye kumbe uyangaphi khona ngale state house uthi nangu udutshuliwe sefuna ukwenza futhi nalani indaba yakhe yakudala ababesincitha ama-death certificate abafowethu ababebulawe ngamasotsha kati ubaba lunjani kumbe ikukhula kumbe banjani banjani kodwa laba bantu bantu sadubeka sadubeka bathi petrol kayibonwa isiphelile futhi amazupko awasekho kade cotsha abamathekisi ethi babize imali eningi bazaye kanjani kubiza imali ipetroli ingabona. Hayi bantu awu bakithi awu sakhala abantu bantu beZimbabwe lo nkulunkulu akasasizwa siyathandaza siyazila ukudla akasasizwa lo Jehova sidubeka nje ngabantu abafiwu abezani PF. Hayi asazi bakithi kwaze kwaba buhlungu ukuphila bathi kuba kumZimbabweni kwaba buhlungu angazi ukuthi singenza njani ukuze lolu dube esikhangelane lalo luphele. Abantu ke bebeleqiniso labo amaminista ayeke phile elizweni laseZimbabwe beke behamba-hambe bebona udubo olusebantwini bengakhulumi ukukhuluma kwezindlu zabo lezo ezilamaglasi aphezulu behlezi kamnandi belamafeni. Thina izulu kaliko liyathisa ilanga, akulanto ekhona, kodwa bona bathi konke kuhamba kahle. Ngoba ngambona umuntu omdala mpela ocabangayo engaye emazweni khona le ethi abantu hayi bakwazi ukuthi abantu bafa. Hayi kukodwa uthe masesemaninzi kale ethi basambureyi libatshaye sizabadinga. Wazwa ngaphi ka? Wakwezwa ngaphi ilizwe? Ilizwe mpela likuopha umuntu osebenzela i-human rights. Hayi leli lizwe leli. Hayi sizake sibone nankamehla phasi umbombo ukuthi sizophetha ngani lapha konakele eZimbabwe la sisegehena.
Nabonga abalaleli beStudio 7 abazirekhodileyo basithumela imbiko yabo ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze sizwe khonapha emsakazweni. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Imota ezimbili ebezithiwe ngamabhomba zidubukile eMogadishu eSomali zabulala abantu abalitshumi lanhlanu abagoqela umfundisi wesiMuslim i-Imam, njalo kucatshangelwa ukuthi abahlamuki beqembu le-Al-Shabaab yibo ababangele lokhu. ELeSudan selibophe abantu abayisishiyagalombili abakade betshengisela behola uhulumende walelo lizwe ngaphansi komthetho omutsha kamongameli Omar al-Bashir ongasavumeli ukutshengisela. Asizweni ingxoxo esiqhubela umnumzana Njabulo Ngwenya obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party esiqale ngokumbuza ngenhlelo zaleli bandla.
Ngapha ebandleni lethu lemthwakazi Republic Party izinhlelo ziyaqhubeka dadewethu, siyasebenza okumangalisayo. Asila sikhathi sokuphumula, sivizwa yonke indawo njengoba sasitshilo nje sikhulumile ngemva kwama elections ukuthi hayi thina silandanga election. Esikulandileyo yikuthi sizoqondisa imiqondo yabantu bangaphili besemangeni lawa akade beloko kwafunzwa kusukela ngo-1980 kuze kuzofika manje. Abantu bayasibiza yonke indawo. Okwamanje nje sibhizi ngodaba lwamabhasi, sikhulumisana lezakhamizi ukuthi amabhasi la kahulumende abizwa ngokuthi nguzupho kodwa engasozupho aphume lapha kobulawayo azosidilizela ubulawayo wethu. Uzananzelela ukuthi amabhasi agcwele lapha kobulawayo ngamabhasi avelela eHarare. Lokho sikubona njengokuqhubeka kohlelo lukahulumende lwe-grand plan yakha ibhala ngo-1979 lokuthi abantu bangapha kobulawayo bacindezelwe bangakwazi ukuphumelela, ngoba isizathu sokuthi kuphakanyiswa abanye abantu kodwa kucindezelwa abanye abantu asikwazi ukuthi ludaba oluvelela ngapi lolo, njalo ludaba olusose ukuzolungisani. Umtshovale echova kobulawayo ngeyabantu bakithi, njalo yabuya lapha ukuzo thuthukisa lokho singathi yi-black empowerment yabantu bakithi. Kukanti yithi okumele ukuthi ngabe silamandla okukontrola limtshova, ngoba ngeyethu. Nxa isiphumile emagumeni abanikazi singena emgwaqweni isingeyethu. Ngakho ke siyaqhuquzela dadewethu, sibhizi simatasa, siyabhoda yonke indawo sizama ukufundisa abantu bakithi ukuthi babone ukuthi lawa mabhasi kawazanga ukuzobathuthukisa kumbe ukuzobanceda, kodwa nje yi-political program yeZANU-PF ebuye ukuzobulala ibhizinisi kobulawayo. Kuningi ke sikwenzayo, ziningi izinto, njengoba I think liyezwa lapha ezinyuzini ukuthi abantu bakithi badilizelwa imizi, bathathelwa iland yabo ikakhulu emhlubulweni weFilabusi ngapha. Kukhanya kulokuganga okumangalisayo ku-Ministry of Lands sunikwanga ngumhlaba wethu esawulwelayo omkhulu labo khokho bethu balilwela leli lizwe, kodwa abantu bakithi namhlanje bayasuswa emhlabeni abahlezi kuwo nxa besuswa kuzobuya abantu abavelela komunye umhlubulo welizwe babuye bazothatha iland yethu khonapha eMathebeleland. So siphezu kwalo lolo hlelo sisakhulumisana lezinduna
njengesiphatha amandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lakho. Ungathini ngohulumende kulesi sigaba?
Siyabonga dadewethu sithandekile. Ipolicy kahulumende esingathi foreign policy yavele yaqala ngamanga ngo-1980 beganga lama-British betshela umhlaba amanga ngezinto ezazisenzakala kuleli lizwe. Akanayo i-foreign policy, indlela yakhe adila layo lamanye amazwe ngiyokungathembeki, ngiyokubatshela information engamanga, ngiyokuba khohlisa ngaso sonke isikhathi.
Ukuthoniswa njalo kwahlulelwa ababotshwayo ngemva kokutshengisela. Njalo uhulumende uthi inani liphezulu kobulawayo nxa liqathaniswa lezinye izigaba zelizwe.
Yes, ke sangena lapho ekuhlaleni sikhuluma labantu ikakhulu laba abantu abatshaywayo ngamasotsha lamapholisa. Abakukhulumayo ukuthi laba abantu ababebatshaya laba babekhanya bengayisibo bantu abalande ukuzolungisa, ngoba banengi abantu abatshaywa betshayela ukuthi kanti wena wekelelani ukulutha abanye abantu belutha. So kuyabonakala ukuthi kulesandla semfene lapha kukhona okwakusenziwa ehlelweni likahulumende lo ongathembekanga emalokitshini. Abantu bathi babengabazi laba abantu abayiba babehamba phambili begqugquzela ukulutha lokubhidlizwa kwama-buildings lamavinkeli akobulawayo. Ngakho lolu hlelo silesiqiniseko sokuthi hayi lwalungayisilo hlelo lwabantu bakobulawayo, kwakuluhlelo nje lwebandla lena leli leZANU-PF.
Lo mnumzana Njabulo Ngwenya ubona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla leMthakazi Republic Party sixoxela ekobulawayo. Ngesikhangeleke ezivela eMelika, umkhokheli weNorth Korea uKim Jong-un uthi ulakho ukuthi eyekele ukulolonga izikhali zama-nuclear weapons lanxa kungakabi lesivumelwano esiqinileyo kulokho. Lokho kulandela umhlangano wakhe lomongameli Donald Trump izolo. Umongameli Trump lomnumzana Kim bathi bazavula iofisi kweleNorth Korea, njalo bathi umhlangano wabo ongowesibili obuseVietnam uphumelele.
Now you come musical, you call the barber saloon. And I'm a Gemini and I was born in June. You know? Wow! As we say. Hey! We just be going to the last program, man. Go back to the last program, man. I'm a bitch in your story. I'm a bitch in your story. Walking on the road one afternoon, I sight a nasty jail in a barber saloon. He ma put up in it and he ma turn ball in. I put up in it and he ma turn ball in. At the road little jail like that, that in the little jail in Uka Ibi. Oh, at the road little jail like that, that in the little jail in Uka Ibi. That in the road little jail like that. I'm gonna fight.
Ke kulabo abathanda umdumo wamakhosi oyirege umculo kaMikey Dread esithi Papa Saloon sile themba liyikholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni wenu weStudio 7 eWashington DC. Singekehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ukukhulumisana phakathi kwezanu PF lamabandla aphikisayo kuzaqhubeka namuhla. Ilitshe lesikhumbuzo sombhuqazo weGugground iTombstone elafaka wayibhalakwe inhlanganiso yeibhethi likaZulu litholakale lidiliziwe izolo. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.